ukuthengisela mina ngibona ngani babona akusoze kusincede lutho, akutshintshi lutho, akusoze kwenze into yona umkhonomi uhluvuke kusasa usiqondile usuraide. Instead iyathi kusibithele emuva kakhulu. Into amele abantu bayinanzelele ukuthi ukuthi umkhonomi uvuke kumele kube nezinto ezisapota ukuthi umkhonomi nalo usebenze. And izinto ezisapota zalezi kakhulu kakhulu yikuthula, angithi yi-environment ekufunakala kakhulu kuhle kuhle thi ukuthi anyone ongabe efuna ukufaka imali yakhe kangeke wafaka imali yakhe endaweni lapho okungani vele kulongumoya kodlame, kulongumoya wokuvukela. Umuntu wonke uyesaba ufaka imali yakhe endaweni enjalo. So nxa sikhala sithi kona yena umkhonomi usile ubaba omnyanga lowo upresident kalalokuthi umkhonomi uzawulungisa njani umkhonomi nalowo, thina siloko sifaka izinto ezibangela ukuthi bona umkhonomi ungalungiseki ngoba ezilokezi kulo dlame lolo umkhonomi ngeke walungiseki ngoba akula muntu ozafuna uzosebenza kwelakithi nxa ebona izinto zinje. Kumele sisebenze ndawonye ngoba lokho kwenzakalayo kathi esiyimfowethu kufana nomuntu ozama ukuthatha unyathelo ukuthi ukuhamba, mina bese mbamba unyawo lakhe ngikubambe ngamandla sibili kuthi ngeke wehlulele ukuphunyuka khonapho. Uzahamba njani lowo muntu? Uyabe lokho emile ndawonye. Yikho konoko okufanayo okwenziwa ibandla le-MDC kathesi libambe unyawo lukahulumende, uhulumende zama ukuhamba njengelungisa lona lawe lawabamba unyawo ngamandla sibili ngodlakela sibili abantwana. Umhulumende wehluleke ukuthi yona aphunyule ahambe alungise umkhonomi.
Ye kodwa babuthuma labo abafuna ukutshengisela bathi isisekelo sombuso welizwe siyabavumela ukubana nxa bekhonona bangene ezitaladeni batshengisele ngokuthula. Wena uthini ngakho?
Isisekelo sombuso siyavuma sibili and asikwazi khonokwana. Kodwa ke isisekelo sombuso nxa sivuma siyakhumela khona lilungelo lomuntu ukuthi atshengisele. Kodwa phela kulelilungelo lomuntu omunye lwana esesikhohlwa ngaye ukuthi yena umi njani ngoba yena ilungelo lakhe lelana seliminyazele lilungela elikalo ofuna ukutshengisela. Sesikubonile emuva nga kusenzakala ngoJanuwari kwenzakele, ngo-August kwenzakele, sabona sicuma silahlekelwa zimpilo zabafowethu zabodadewethu, sabona silahlekelwa izimota, salahlekelwa izitolo lapha emalokishini, izitolo ezingasasebenzi ngenxa yaloven elilungele lomunye umuntu eseliqine selilimaza ilungelo lomunye umuntu yantabo. So isisekelo siyavuma ukuthi bona abantu batshengisele kodwa lelungelo lomunye umuntu bana ngoba atabantu into engamelanga singaziphambanisi kuthi ona singacawula umuntu wonke usesapota i-MDC. Bakhona abanye abangakasapota i-MDC abakunzani ikhefu, abanye futhi abangekho bot i-MDC ngokunzani ikhefu, abalelungelo labo la iyafuna ukuthi ona avusasa akade uthova ahambe ayebambabamba into azenzayo ngoba abantu bayazisebenza phela. So bona nxa usumvalela usuthisa amathaya uzifaka amakeni emgwaqweni ongahambi hanti abantu bona usulimaza ilungelo lalowo muntu lo yena obengafuni ukwenza wena okufunayo. Ngakho kwenza ungaphambanisanga ilungelo lomunye umuntu abe siyazwisisa kati iproblemu yalapha laba ilungelo labo bafuna kube yilo lodwa elaziwayo abanye engaziwa, akusebenzi njalo.